phambilini besesiswile, amapholisa besemfonele ukuthi bazabe bekhona ngale befuna ukuzwa ukuthi lami ngizabe ngikhona. Ngabaphendula ngathi hayi, libuya kahle mapholisa, buyanini sizocazulana udaba lolu. Thina sifuna iphisi lokuthi ubaba Chuma, ubaba Chuma ogogekileyo engahlukunyezwa, lilungelo lakho ukuthi simncedise, ngoba uhulumende weZANU PF uwehluleki, nguye owamkhubazayo njalo wehlulekile ukuthi amncedise. Thina sesithethe isigaba sokuba nguhulumende samncedisa, kungakho ke sihambile namhlanje sakwanisa ukuthi simelane lamapholisa, ama-CIO, abe-PC, abe-military intelligence abedlula i-50 akade bedeploye lapho bezifihlile bengagqokanga ama-uniform becatshile egangeni. Sabatshela ukuthi kabalungise udaba lukababa uChuma lo Ncube, bahlukane lathi ngoba thina sizomelana leZANU PF lamaovet, hayi ukuthi ubaba uBetha Chuma ahlukunyeswe.
Manje selizathatha amanyathelo bani?
Nyathelo silithethe babugande, sithi yesitshela amapholisa ukuthi asifuni kuzwa kuthiwa ubaba uChuma usele siba lohlupho. Ngendlela yokuthi bona bomthetho bethunywe nguhulumende weZimbabwe babuyile laphana ngendlela mhlawumbe yokuzofuna ukusihlukumeza lokwethusela, sithile ukuthi impilo kababa uChuma sesiyithiye ezandleni zenu, okuzayenzakala kubaba uChuma sesikuthiye kibo. Kanti ngemva kwalokho sesisukile kubaba uChuma, usifonele ubaba uChuma sesazisa ukuthi asesele asuka lawo la madoda omthetho, kodwa ke am-interviewile, am-interrogatile, ambuza ngempilo yakhe, ambuza la ngendlela esimphe ngayo isipho lokuthi kathi ngesikhathi se-liberation struggle wathena kuliphi ilizwe, la kuyiphi inkamba. So ke hayi, thina si-MRP sizahlala nje silindile, sithiye indlebe, ngoba ubaba uChuma ule number, ule nombolo zethu zocingo, ukuthi njalo akula muntu ozamkhipha. Sesikhulumisane lama-Zipra abayibaba nikazi bepropaganda basithembisa ukuthi ngempela ubaba uChuma akayindawo.
Ziningi yini izehlakalo ezifana lasonesi esikamnumzana Chuma?
Izehlakalo babagande labalaleli ziningi, but uhlupho lwazo yikuthi abantu bakithi baphila ngaphansi kokwesaba. Abaningi bafa bethule, bahlukunyezwa bethule ngenxa yokuthi i-government ekhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa eZaphu eZANU iyabulala, ngoba balawo ubufakazi. Kunjalo nje ubaba uChuma ukalanyawo nje ngenxa ye-government kaMnangagwa, owayekhulumile ukuthi abantu emathibelelendi bangamawu abafuna i-DTT. Ngokunjalo ngomnyaka ka-84 endaweni yaseSwale eLupane kwavuka kufa abantu abangu-55.